Iningilithi kalikholwa ukuthi izithezo lezi yizo ezidala inhlupho ezibhekane loZulu, ngakho zithi uhulumende ukhuluma ize lapho zisithi zibhidliza umnotho. Umnumzana Guda Kwashe ezulwini atisa eMatobo North uthi ukutshengisela ezitaladeni akusoze kusize ngalutho.
I-anti-sanction day lay akusamelanga vele sibiyenze noma sitshengisele, because awuzange kube nempumela kusukela ngonyaka ophelileyo lapho iSADC eyangenela khona ifuna ukutshengisela ukuthi sincedise iZimbabwe ngoba sokule new dispensation ukuthi iqalele epejini elitsha.
Amazwi kaZulu agcizelelwe yisakhamuzi esanetiseni eMatobo, umnumzana Grail Dompiri yena othi uhulumende kumele azinuke amakhwapha ngodaba lwezithezo lezi, hathi ukudlalisa isikhathi etshengisela.
Njengelizwe kufuze siqale thina sizilungisise lapho esilamaphutha ethu, sibekwazi ukuhlonipha amalungelo abantu, sibe le free and fair election, siqede i-corruption. Ngoba as long lezi zinto zingaqedwanga, I think it's waste of time ukuthi sitshone sikhuluma nge-anti-sanction day. Ama-sanctions lawa siyazikhozela thina.
Umnumzana Love Moncubo isakhamuzi kwathi 4 eMatobo South uthi izijeziso ezihlukuluza uZulu yilezo athi zethulwa libandla elibusayo elizana uPF.
Ama-sanctions la akhona asiphambanisayo thina ngama-sanctions esiwafakela izani. Ama-sanctions esiwafakela izani uPF USCT kawaphele, ngoba sithwele nzima, siyagula, asilanto ezisilaphayo ezikolweni, abantwana amatitsha kaholi, ezibhedlela kulamithi, amanesi kaholi. Yiwo ama-sanctions esithi kawaphume, yiwo ama-sanctions esingawamatshela, hhayi ama-individuals lawa wabo lawa kawasebenzi.
Kusenjalo, abazali sebekhuthaze uhulumende ukuthi athathe udaba lweholo lwababalisi njengodaba lomqoka njalo luphuthumayo ukuze babuyele ezikolo abantwana bafunde. Loba nje izikolo zivule ekupheleni kwenyanga edlulileyo akukafundwa ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhala ngeholo labo eliphansi. Unkosikazi Sikhangele Moyo owesihlalatshane insiza ngomunye wabazali abakhathazekileyo ngekusasa labantu babo.
Wonke umuntu uvela kutitsha, uvela kutitsha, ngazibe ngudokotela uvela kutitsha, waye abatitsha lingawaqakathekisi, qakathekisana amatitsha.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association, umnumzana Tabson Nganono Sibanda uthi zibehambise isikhalazo sabo seholo ngomongameli Emmerson Mnangagwa.
Simbhalele samazisa inhlupho zethu, samazisa lesikufisayo. Sikhangeleleke impendulo ezavela kumongameli. Simazisile ke umongameli welizwe ukuthi kunje nje kasikho emsebenzini ngenxa yokwehluleka kuba semsebenzini, ngoba imali esiyiholayo ayisiyenelisi ukuthi sifikise emsebenzini.
Esethula umbiko wakho e-State of the Nation Address ngolwesine, umongameli Mnangagwa uthembise ababalisi lezinye izisebenzi kahulumende uthi uhulumende ukuza kwenza okusemandleni akhe ukuze athuthukise impilo yabo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.